olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Idalele labaphathi ntambo bakahulumende lekhabhinethi livumelana ngenguquko okumele yenziwe emthethweni yezokhetho.
Umanyano wesata kuthi umhlangano wokuhlaziya udaba lweZimbabwe obumele wenziwe ngeviki edluleyo suza kwenziwa ngomgqibelo eMaputo kwele Mozambique.
Sambena tutasiyo vota.
Sambena tutasiyo vota.
Ibizo lenhlanganiso yiMathebele Land Liberation Organization, MLO.
Lamhlanje kuhlelo asambeni sevota selethulela ingxoxo lomnumzana Paul Siwela isiphathamandla senhlanganiso yeMathebele Land Liberation Organization, MLO.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elekhabhinethi selivumelane lenguquko emele ibe khona emithethweni yezokhetho kwenzela ukuthi ihambelane lesisekelo sombuso esitsha. Linguquko igoqela ukwehliswa kwenani labamele bafakazele ofuna ukuncintisa isuka kwabalitshumi siya kwabahlanu. Okunye ukuthi abavotayo kabasamelanga batshengise amaphepha abo labavotisayo. Lokwehlisa inani labamela amabandla abavunyelwa ukungena okuvotiswa khona ukuze kube ngumuntu munye athi ababili njengalokho kwakukhona. Umsekeli wesikhulumeli secelele MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tswangirai, umnumzana Joel Gabuza utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi linguquko isiza siwa edale lephalamende leSenate andubana ibe ngumthetho.
Into ezitshintshileyo ikakhulu indaba yokuthi kuyabe kuvotwa njani, iprocess yokuvota. Isikhangele ukuthi upolling station, ama-polling agents asehlisile inani lawo ngoba sifuna ukuthi nxa ama-parties emaningi singaba le nani eliyithule leya ebelikhona bekuzagcwala kuma-polling stations. Then bekule ndaba eyama-proportional representation, into entsha le besingelayo eZimbabwe. So nxa siyakhetha osenata lama-provincial governors, konke lokhu kuyabe kuhamba nge-proportion yokuthi abantu bavote okunganani ku-province. So ukuthi izikhundla zizakwabiwa njani sikufake ku-electoral act ukwenzela ukuthi nxa kuyikuthi sekuphelele ama-election izek sebezalandela umthetho we-electoral act ukuthi benike izihlalo kumabandla layo abe le nani elifuza ukuthi lizuze ama-senators lama-governors labomama labana ST kuzaprovince kuzanikwa 6 omama abangavotelwayo. So besikuhlela ngendlela yakhona ukuthi nxa kuyikuthi sesiqedile ama-elections izek kufanele belandele umthetho bebe-guided. Okunye okutshintshileyo lapha zindaba zokuthi nxa sesiqeda ukuvota ama-results ayahanjiswa njani kuma-head offices kumbe sithi ku-command center eku-national.
Udaba lokubana ofuna ukuncintisa uyahlawula malini lukhulunyiwe na?
Hayi, lokhana ukhulunywa ngoba imali zokuthi ofuna ukuncintisa kufanele ikhiphe emalini into ekhulunywa ngabantu bezeki babonayo kuhambelana ngomumo wezomnotho ukuthi kumi njani. Ngoba imali phela abayisebenzisa ukuprinta amaphepha, ama-ballot papers. So imali yana kufanele ihambelane nokuthi into sezidura kanganani kumarket. So ayiso nto esingayifaka ku-act leya. Asikhuluma.
Kuyini okunye osokuzenzakala?
Sizakuhambisa-ke ePhalamende ukuthi ama-MPs njengoba yibo ababumba umthetho, abaphasa umthetho, bekudebate bekubone ukuthi ubuhle bungaphi, ububi bungaphi, belungisise lapho kuyabe kufanele kulungisiswe.
Lo ngumnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumi secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tswangirai.